tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni we-studio 7 ngelanga lekhisimusi ngolwesithathu mhla ka 25 Mpalakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe indlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho.
Ngeke ngayidinga sibili impuphu ayitholakali ngale price yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95.
Lamhlanje sizalethulela udaba lwendlela abantu abazadlala ngayo ikhisimusi ngalesi sikhathi sokuma kumnotho welizwe.
Ngizabahamba kuphela kwabanye, so ngizakaqhubela imbida ngkhaya. Ngisenzela ukuthi babe bengakwazi nasemakhosa ukuthi ngivile kumbe hhayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe yindlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Okuningi asikuzweni kuNtungamili Nkomo elandisa.
Ngaphandle kwendlala lokusilela kwemali emabhanga, uZulu ubhekane lokusilela kwamanzi emadolobheni afana lakoBulawayo, ukusilela kwamafutha epetulo letizili kanye lokusilela kwamagetsi. Ngakho iningi lithi ikhisimusi yanamuhla ikhisimusi nje ngebizo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Prince Khumalo uthi okudanisayo yikuthi ukudla okumqoka okugoqela impuphu kubiza imali engeneliswa ngabanengi. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi i-10 kg yempuphu kumele ithengiswe ngamadola angamachumi amahlanu i-$50. Kodwa uKhumalo uthi endaweni eziningi ithengiswa ngemali ephezulu.
Ngeke ngayidinga sibili impuphu ayitholakali ngale price yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95. Lapho ethiphe khona $85, but ayitholakali sibili ngokuningi, ibonakala nje bahlayana njengamesentwana.
Ukusilela kwemali lakho kuyaqhubeka emabhanga lanxa nje i-Reserve Bank of Zimbabwe isithi ifake imali engange-$20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka uhulumende esehluleka ukululungisa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ubona luqhubeka njalo ngomnyaka ozayo.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo. Okungathi kubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela, kuyakufuza afake imali ezwayo sibili. Singakhangelela ukuthi afake about $2 billion, ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash, intengo ingani yalulazeka.
Iningi lisola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho lokudala amathuba emisebenzi eyathenjiswa abantu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Embikweni wokufisela uZulu ikhisimusi elihle, uMnangagwa uthe uhulumende usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu. Amazwi yakhe asekelwe lilunga lezano PF umnumzana Belief Gawule.
Usebenza katalala okunjenga khona ukuthi aluba le cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo ngileqiniso sibili okunye kwakhona siza kubona lutshintsho oluthile ezizabona okuza kuncedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Kodwa umgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi umnangagwa nguye obhidlize umnotho. Ngakho uthi ebantwini abanengi ikhisimusi yanamuhla ifana nje lokuthi kayikho.
Ukuthi kule ndaba kuthiwa ikhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje ona la sedlulile lapha esidla inqeqo zomlomo.
Abantu beZimbabwe abangena ku 7.7 million emaphandleni lasemadolobheni bahlaselwe indlala njalo badinga ukuphatiswa ngokudla. Kodwa kungelani lobunzima bonke lobu elibhekane labo sithi khisimusi enhle. Ngimele iStudio 7 ngise Washington yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile, lokhu sikudabalunye. Ilanga lekhisimusi beliqakathekiswa kakhulu ngeminyaka edluleyo. Kudliwa ezimnandi, kugqokwa impahla ezintsha, abantu belenjabulo enkulu. Kodwa okwalo umnyaka abanye bathi akukhulumeki. Kodwa uEzra Chisa Sibanda oStudio 7 ukhulume lezinye izakhamizi zeGweru ngaleli langa.
Babe sithi ikhisimusi iqeda amadola ngensuku ezadlulayo, kodwa kathesi alikho idola. Olu suku lokudla izibiliboco, kunathwa kutshitshimbwa emulini ezitshiyeneyo, abantu bejabulile. Edolobheni leGweru bekuyisiphithiphithi, abantu bedinga ukudla okulentengo ephansi. Umdala uSayi ngomunye wabo.
Lokho kungakayilungiseli, lokho ngivuka ekuseni ngiyabhoda phakathi lapha into ziyadula. Sengingene phakathi kubo okay lapha ngithi ngiyabamba mbambe ngishiye. Kweminye iminyaka ngiyayingi. Ukuqinile ukuzindiyana ngisiya etrolini. Kodwa athesi angifleki.
Umnumzana Oriel Ntibi uthi ikhisimusi yakhe yindlala yodwa.
Ngiza kuyahamba kuphela kwabanye, so ngiza kaziphekela imbhida ngikhaya. Ngisenzela ukuthi babe bengakwazi ngasemagrosa ukuthi ngivile kumbe hayi.
Abanikazi bezimota ezithwala abantu besiya emaphandleni ukuyadlala ekhisimusi lezihlobo labangane bathi okwalo nyaka kubi. Unkosazana naPatience Nzimande uthi abalezihlobo eGoli njengaye bangcono ziyabathumela ukudla. Yena ke uswele imali yokuthwala lezo mpahla esiya lazo ekhaya.
Saka besingicinga ngizibathe ibhasi, mayibhasi yakho na iyadula kulo. Yala mabhasi akona kweli ukuthi ekhaya kugadeki. Saka senyamela ukuthi engcenye kusasa ke sokuthipi. Ah ngiyazithenga ngani ngingelayo inlantsho mali. Senzwele imali ukuthi ngithwale ngihambise ekhaya. Bathe for kade simpahla ugade umuntu eide. Ukelwa kwe.
Yonke impahla yokudla elentengo ephansi itholakala emgwaqweni. Kodwa kumele ube le mali hayi ukusebenzisa amakhadi amabhanga. Mnumzana Thabani Nembudziya ngomunye othengisa ukudla emgwaqweni.
Ngithengisa ama-groceries. Ama-groceries asebenza amalanga wonke njengoba othukela, amafutha njengoba libona isepa, ama-flour, ama-tissue. Izinto ezisebenza everyday engizithengisayo. Thina kuchiphile ngoba thina siwodala nge-cash. So ngazihoda ngekhesi thula kuchipili, ikho khesi yiwe ngani iyadura.
Unkosazana Nonto Ntuli layeke uthengisa konke ukudla ongakufuna ngekhisimuzi, kodwa wamukela ikheshi kuphela.
Lapha thina siyachiphisa kancane kule lamashopu okudla okuningi sikuthenga eSouth Africa. Bese sizokuthengisa thina lapha sesiuthengisa ngebhondi yasokuchipha lala amashopu ngama-supermarket. Thina sithengisa ngekheshi kuphela, no swipe, no ikhokheshi. Yeah, thina silakho konke ukudla from everything kele bathenga ngapha because lathi kunje kusenza siyaphila lapha dike siphila ngapha umsebenzi wethu khona la. So bangasithathela umsebenzi wethu nalowo lapha sikwazisa besiyasebenza ngapha.
Unkosazana Nonhlahla Ndlovu laye udinga impahla ezijeneye emgwaqweni.
Ukuthenga impuphu. Ngilapha manje ngakuna cash. Ngokuthi ngithenge, please, where is the price? Ngikhishla.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya iyabe izipholele nje. Abantu bayalamba njalo abalamali yokuthenga ukudla. Ukujanquka lokugida kudliwa iningi labantu kukhanya lo nyaka akukho. Imele Studio 7 eGweru, ikamela mungu Ezra Jesus Banda, nisithi libele khisimusi elijukela.
Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi inkampani yamandla kaGetsi ezesa Holdings kayisoze icitshele uZulu amandla ngelanga lanamhlanje elekhisimusi. Leli phephandaba lithi isiphathamandla esimqoka kulenkampani uCEO umnumzana Patrick Chivaura uthi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayiwo asebenzisa amandla kaGetsi amaningi ayabe evaliwe ngaleli khefu, kuzabangela ukuthi izesa yenelise ukusa amandla kaGetsi uZulu ezindlini. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umkaBheki Ndlovu owadutshulwa kwele South Africa ngumuntu ocatshangelwa ukuthi wayethunywe ngumakhwapheni womkakhe ohlala eNgilandi labantwana bakhe abathathu abayanga emngcwabeni wakhe eCholocho izolo. UmkaNdlovu labantwana bafike elizweni bevela kwele South Africa kodwa abayanga emngcwabeni wakhe eCholocho. Iphephandaba leChronicle lithi imuli kaMuyi ilobufakazi bamavidiyo ambalwa atshengisa umkaMuyi uNomazwe Ndlovu esecansini lomakhwapheni wakhe oqanjwe ngegama lokuthi Jabulani kumbe Christopher Chabalala, onguye ocatshangelwa ukuthi wathuma umuntu owadubula uNdlovu eSouth Africa. UNdlovu ube ngusomabhizimusi khonale eSouth Africa. Balaleli Studio 7 esakaza ngapha eWashington sisakazela eZimbabwe. Okwamanje ke sengidedela emuva silalela ke amazwi enu balaleli bethu lengoma njengoba kulilanga leKhisimusi kanje, asizweni okwenzakalayo.
Muzendlela phemakhaya hey ya isifisele ikhisimusi enhle thina abanye esihlala ngaphandle kwamazwane esiphumelele ukuhamba sizozama ukuzama abadala ndawo lawo bejabule ngakhona okwabalakho siyabona.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, siyabonga ngokusikhulumisa kuStudio 7. Hayi kefu lalonyaka libuhlungu sihlobo zami ngoba akula sinkwa, akula mpuphu, akulani, sizihlalele nje silikhangela ukuthi liyafika. Kodwa ubunzima esilabo silabazukulu silabantwana ukuthi siyabaphani asikwazi. Bakithi kunzima ngoba vele siyakhuluma nje ngenxa ukuthi umphefumulo awukaphumi. Kodwa hayi indlala ekhona ibuhlungu kakhulu. Mina ngikhulumayo ngunasikhu ngisemperengwa.
Ngiyabingelela basakazi eStudio 7, mina ngu-Alfred Shoko ngikhuluma ngisewange. Ngibingelela abantwana bami u-Andile, uTawanda, uShalom lomama wabo, lomngane wami othwa ngubharaka ngoma umngembe udube ujwako ujwaki lo sithole umakhelwane wami sithole sithole indoda ethanda ukuthelela kakhulu ngize ngibingelele lo mama ekhaya le emalonga icross date ngibingelele ujimi okobulawayo umen boy okobulawayo ulaki ohlala emapa number 1 ngithi libe nekhimuzi enhle lingalahli imbeko ngokufela izimbabwe izabarayithi next year lathi kunje sitshabe sikholisa ezimbabwe libe nekhimuzi enhle
Kabalami, Nuivaldo, Mapopo, Selvinella Vastagas Avas. Incredible, we get it slow as I'm, as Gobulao, be a little stimbil and love, giving a little low, Losotam Kanda, giving a little low, the Sisunaku, is of being a lela, the Sisus Timbil. I
salibona umsakazi ibizo lami undodana Ndlovu ngisesise ngokuhlala ngihlala enkayi esigabeni othiwa igonye kwamanje segoli lapha wonke ngithanda ukubungelela umama umandaza uyakhela phana egonye ngibingelele umfowethu usamlamuli ngibingelele uvusa unamlamuli umalukazana wami ngibingelele labantu abami uSiphiwe Nkosi Ndlovu lo Mthokozisi Ndlovu ngibingelele bonke nje abafowethu abathe bangaziyo mina ibizo lamuntu othana Ndlovu ngibuya lapha egonye ngiyabonga umsakazi omhle mbonge nomthokazi mbonge nothuba lokusinikeza ukuthi sivule umlomo sikhulume ngezinto ezisihluphana nesizijabulisayo kustudio 7 ngiyabonga kakhulu umsakazi omhle.
Ngiyalibingelela lonke kakho lo yedwa engimthiya ngaphandle. Ithi mina sufikile khisimuzi. Akuzwayo isiyaluyalu yisiphithiphithi. Kuzwakala imdumi phambane emoyeni izigingi. Loba ngimubi ngubangconywana. Kuncazimulisa umlomo ngenkani. Undlisa inyama enengi futhi imbijo okunengi. Iminyaka edlule ngiphelelwe yimali. Ngizama ukujabulisa wena. Kuthi ngozibandlela sengigalule esizimeni senhlupho. Ngizibuze ngabe ashelele njani amasheleni. Ngabe ngalele inhliziyo. Khisimusi langelikhulu lokuzalwa komsindisi, elokuvakatshela izihlobo labangane, khefu elibuthelela umdeni, kuxoxa indaba ezinhle lezibuhlungwana, xetha lokugoqa abancane labadala, ukuze imuli ibone ngelihlo linye, phela ukulimala kwemdeni yikulimala kwesizwe. Emasontweni khonzani ngedlabuzani, esontweni kusembizeni yemfundo yokuphila, abantu bapontshela umoya wempilakahle, ekana, umoya wokuxolelana, wona phela umoya kaKristu. Vathi khisimusi unozipho, kulilanga lokubonga lokuphana izipho, ekade zabuthelelwe ekusunguleni komnyaka, abanye kibo lithuba lokona, lilanga lokugelekeqele ukumenemene, ngithi Zulu dlana amandla akho nabile khephu qaphile. Ngempela sufikile khisimusi, umthapho lomthabo sowuthaphula sithabile, sidla amafidlongo sichelekisile. Lo olifisela ikhisimusi emnandi njalo ephephileyo, ngosemajawundeni ukhulekani moyo. Umnyaka ozayo asiwugcobeni ube muhle, emhlabeni njengasezulwini akube kuhle. Lisale kuhle balandeli bomsakazo olodumo.
Salibonani, mthakazo omuhle. Mina igama lami uMatshayi Nduku Ndandula, ngihlala esigabeni seGwalupa lonyaka izitolo kwakungeneki, injabulo kayikho, izinto kazibambeki, into yonke iyadura, kusokudura la sibi sesawudu, into yayichipho kokugcina. Siyabonga. Alright, salibonani thokazi omuhle. Hayi khisi igama lami ngumdawini khisi musiya kolomnyaka ungana kumanga kuhle. Izinto ziwomile. Maye sibone ngani akusoze kuhambe kuhle bantwini akusoze kube lenjabulo enhle. Siyabonga. Silpane.
Salbonani, 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 Mahlabe Zulu, libingelelwa uVodloza, uGreatest Funder, ubukhali bembazo, imbazo yakhona kwiNkosi uMzilikazi wesibili, ngithi mthakazi wonke kumagumba amane, nwele olude kini sizwe seNkosi uMzilikazi, ngithi halala ngosuku lweKhisimusi, ningakhohlwa lina komalisa esilobela, ngithi kini philani ntamo yenkunzi, mnyaka omutsha olempumelelo. Gini lonke
Yamazi doche au atide patandu kutu epino Yamazi doche udimpo patandu kutu epospe Yamazi doche unomza
to love no tambo makomanda
ai ai
to love no tambo makomanda
ai ai
to love no tambo makomanda
Sibonga ke bonke abalaleli bethu abasithumele ke amazwi yabo ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke ecingweni ngilo mnumzana Stanley Torima. Mnumzana Torima usedede, siyakwamukela uhlelo. Hello.
Hello.
Ye, yeah, mnumzana Tori masaya kuamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, yeah, akusitshela ukuthi ilanga le Christmas lamhlanje kunjani khona ngapho eDede?
EDede ilanga leli namhlanje, hayi. Kalikho aliko mnandi, because abantu balendlala. Aricazi. Mina njengesikokeli. Ilanga leli abantu bakokela inqaba engachazeki lawo yabo ungachazeki, so abantu abachazeki, abantu balenjala abala kudla ukudla okukhona emashops kuyadula, abantu abala mali, imali zangkhona akade bezama ukungena emabhanga ukuthi bezithathe, but hayi abakwamisanga abayenelisanga ukuthi be-tourism imali zona lezi. Kulamanye amashopu ayabengavumi eco-cash. Abanye labo bayebelamanye balezinye iyinhlupho, but ngaze sikhuluma iqiniso, iKhisimusi etshiyene lamanye iKhisimusi esiwajayeleyo.
Ye, kodwa siyazi ukuthi phela khona ngapho liseduze le-game park alibulawelanga okukodwa nje okuyindlovu kumbe okulibhalabhala.
Hayi. Akukho ukuruma iqiniso vele, hayi. Kakukho kade sikangelele ukuthi bengazwela nje old age bophonga ukuthi hano lokhu siza kuyenzela i-old age. Lazo indlovu zangkhona zicakile kule ndlala, akulamanzi, akulamanzi, kuwomile. So even lenyama yangkona ukuthi kade ikhumbula ukuthi babalalele indlovu ah indlovu zicakile
kodwa khona emasimini kunjani bayalima abantu
emasimini kade belima amaviki aphelileyo kuke kwaba lezulu but kathesi sokuwomile inkomo ziyawa inkomo ziyafa ha indlala 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 ikhona ngiyakutshela and to make matters worse our social welfare bathanda ukunika i-old age labo kathesi abakabaniki so badlalele abadala ikhisimisi endlaleni
manje nxa usithi badlalele endlaleni akula ngitsho-ke abaphathisileyo ngoba sike sabona kwezinye indawo abantu bephiwa ukudla akula yini abaphiweyo khona ngapha
hayi esigabeni sami ngathi lo nyaka hayi ngathi babe lo mnyama mbishana anzakhe anzange ngibone lapho kukhanya ngathi abantu banikiwe izinto zokuthi besebenze ilanga leli lekhisimusi ingakwazi ngasi ukuhamba susiyakho bohange khona ngale kungaba khulu amanye ama-organizations engaba anika laba abadubekayo kula lapha lalaphayana okuthi kulaba abantwana abavele egoli kumbe abazukulu yibo singathi sibabonile beyethula ama-changanbeki but hhayi imizi eminingi vele kathesi sonxa ngikhuluma kuthuli vele kulothuli vele hayi akula into e-right ngifuna ukutshela iqiniso indlala ikhona ayisiyokhisimisi esiyijayileyo because esiyijayileyo ngeyokuthi even next door nxa ingela liyasheya khonoko manje kathesi akula okokusheya because akula muntu ulolutho akula muntu lolutho
hayi siyabonga
but imengo hayi imengo ziyawa but anti uyakwazi ukuthi isisu vele asoze sibe right nokuthi uzile imengo because akoze ukwanisa ukunatha amanzi imengo ezeyisikhona but hayi indlala isigambe ukhuluma iqiniso hayi indlala ikhona
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu umnumzana siyazi ukuthi into ziwomile kodwa hayi siyakufisela nje ikhisimusi enhle lemoli
hayi ngibonge kakhulu uChris Gande ukusikhumbula lelanga leChristmas hayi veni usikhumbulile iChristmas yangibona siyidlalele endlaleni but hayi kuyabongeka ukuthi lisikhumbule
hayi sibongile mnumzana
okay
ngisola bathi mina ngingumzwangendaba ngaze ngigide kanjani ngihlabele kanjani ngiyenzeni bayangisola ingoma kamaji umajayivana esigqibela-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ye igama lami nguChris Gande ngiyalifisela ikhisimusi enhle hhayi ngiyazi ayisiyo efana lensukwini njengoba sisizwa abantu besitshela lapho ukuthi hhayi into kazihambi kahle hhayi siyabonga asidibaneni njalo kusasa.